loko sibone kusezakala kusukela ngesikhathi ubonya uMDC kuze kuzofika lakhathesi, hayi Jehova kokhetho liyisiko lakhona ukuthi abantu bayayala ukuthi abanqobanga besenzela ukuthi abalandeli babo phela bangabeki phansi intambo bafunge ukuthi ngokwethelezayo bazazama ukuthi bathathele lapho abasuke khona. Kodwa hhayi isikolo lasesisukile, abantu bezimbabwe bakhulumile. Ubaba okade bambe intambo ubuyele njalo ubaba uMnangagwa nguye ozakhokhela ilizwe sisiwa kukhetho oluzalandela. Ukhetho olutsha olukhona olukhulunywa ngabanye luzakuba khona ngomnyaka ka-2022 ashiwe kungakafiki leso sikhathi. Njalo kumele sikunanzelele futhi ukuthi abe-opposition ibuqukulana kwembuzi zaswazi nje, kodwa iqiniso bayalazi ukuthi ayike abaphumelelanga njengoba libabona-ke khonapha njengoba uSolani Moyo bengamasenetha bevumile ukuthi uthetho lwahamba kuhle. U-Vision 2030 useqalisile, uhulumende kababa uMnangagwa ngathi ngamafitshane usekhangeleke ukuthi asebenze gadalala ukuze iZimbabwe ibe yi-upper-middle income economy ngomnyaka ka-2030. Ngimpe umfowethu uJoe Saka imanga lokuthi kathi yena njengoba na izolo beku-opposition namhlanje sikhuluma ukuthi abe-opposition siyakuphi yena. Okwakufana ukhetho lube khona akulongaziwe ukuthi ukhetho lolo kade sikile kade kulukhetho lungaphulekanga kakhulu. Kuba khona kwethu ukuba khona ephalamende sihambe ngendlela yokuthi abantu bezimbabwe yiba bavotayo kusalungiswa indaba yethu nabezanu-PF bakhuluma iqiniso ukuthi hhayi okwenzakeleka kade kwenzakale. Okwamanje yikosithi imbuzi yemikhanka esesinanzelela ukuthi sisalindile ukuba nomhlaba ulungiseke. Ngibe sengikhuluma indaba yokuya ecourt njengoba nayithile into esikhothi kayihambanga ngoba singabakhalazi sahamba njani ecourt ikhothini yezanu-PF.
Ingqobe isikuwe Mnumzana Dube, uyacaca lapha uMnumzana Moyo ukuthi hhayi ukhetho lwalungakhululekanga ngakho kibo indaba ikapheli.
Into ze-opposition zilobutsotsi, abantu batshaye inja befihle umphini, azikho dandalazi nje njengomsila wembuzi lokho okukhulunywayo. Uyakhuluma khonapho kakuSolani ukuthi ukhetho kaluhambanga kuhle, akula ngitsho kukodwa abakuphetheyo bacashwa ngomunye nje ngoba lulimi okuvele kumele balukhiphe. Nabe lawo indaba bengayanga lawo ecourt bafike bavele phela ubufakazi phambi kwamanje ukuthi nabo ubufakazi ama-numbers ama-V11 athi onqobileyo ngulowo. Opposition vele lohlupho lokuthi ama-polling agents nyaka yonke bayadinga inkalakatha zezimali zama-polling agents bazidlele. Ngisengaphuma kwi-MDC umongameli wakhona ihlale sithi imali leyo ebuya e-political funding ngabuya sisabhadala ama-polling agents kodwa kabhadalwanga. Ngikhuluma ngisenze njalo esithi ama-polling agents angidlaleleyo ayakwazi kabhadalwanga kodwa leyo mali ibandla labo lawaphiwa. So ngabantu abangelayo i-commitment yokuthi bangayinika lelo bandla ama-V11 udokotela uNevas Mumba sebenenzisadakhi neyedwa le-report yakhe okuthiwa i-preliminary report engakabe yi-report esithethwe ngokomthetho ukuthi ngeyesadakhi. Ngumngane wabo, ngumngane wabo othamisa yena lo ukhokhela i-CC, ngumngane wabo abafana laba be-DA kwele-South Africa, ngumngane wama-American. So umuntu okuthiwa u-Jehova uyabe elandele ukuzokhangela, ayabe engalandanga ukuzokuthi uthetho belukhululekile kumbe belungakakhululeki. Lokho kwenziwa yisadakhi isihlangene khona izahlala phansi isadakhi itolka iqede lapho ithathe leyo report ibe siyisa kusadakhi summit okuyinto engizakwenzakala ngomnyaka ozayo. So akulanto nje yesadakhi ekhulunywayo lapha ngoba kunje mnyama uvela ngomunwe iqiniso lase
elakho elokucela Mnumzana Moyo
ithembile njalo le confidence sinayo sokuthi ithetho kumele lukhale phansi kulungiswe indaba ze-ZEC kulungiswe indaba ye-voters roll. Nxa isadakhi bekhuluma ukuthi iZEC ayibambanga ukhetho kahle azange icizane ayibambanga ukhetho kahle bathi abezalo bavuka ngolapha bebona ukuthi bathi ngathiwa umntwana uthaunina siyabuyela bheka ku-elethini ngoba nabantu bazondile abantu bayakhala abantu indlala ikhona uhulumende wezanu-PF wayehluleka eniyehluleka ngelisimana zafaitez sakhokhele ukhetho zakhangela nje njengezimvu ezingelamnikazi.